Abaku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 27 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inkampani yezesa ithi lamhla icitshele indawo ezedlula ithumi lasikhombisa amagetsi kobulawayo ngoba isalungisa imitshina yawo eNtumbane. Ugatsha lukahulumende olubona ngezama ngezamanani always in stats luthi intengo yokudla kanye lokunathwayo kumbe inflation ikhwele ngesilinganiso sokukodwa okulengxenye ekhulwini 1.4% ngemali yeZimbabwe izigi kulinyanga. Kulabanye abatsha eZimbabwe abagula umkhuhlane wengqondo okubangelwa isimo esibi somnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkampani yezesa ithi lamhla icitshele indawo ezedlula ithumi lasikhombisa amagetsi kobulawayo ngoba isalungisa imitshina yawo eNtumbane. Njalo kufanele abantu bengabambi intambo zamagetsi ngoba engaphenduka loba nini ebalimaze. Isiphathamandla sezesa umnumzana Sydney Gata utshele intatheli izindaba izolo ukuthi ukulungiswa kwemitshina eWangethemal Power Station okungeyinye yembangela yokucitshwa kwamagetsi mahlayana endaweni eziningi zelizwe sokufika emaphethelweni. Uphinde wabalisa eminye imizamo egoqela ukulungiswa kwamanye ama units lokusetshenziswa kwama battery ukugcina lokwengezelela amandla amagetsi. Amalokitshi acitshelwe amagetsi lamhla abaliswa awemakhandeni Luveve kwabalanda Nyulo Bengula Njube Mpophoma Machobana Mabuthweni Ntumbane Complex Mzilikazi Trek Mpophoma NRZ Mpophoma Complex Inoxim le Barberfields esibhedlela sempilo eseTB eUnited College of Education lendawo eseduzane lalapho. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Austin Komazana uthi ukucitshwa kwamagetsi lokhu kuvele kubathwalise amagabha avuzayo.
Ahamba ngamafayifi ebuya ngamatheni akwanisa ukuthi ingaboni ntambama ungaboni ekuseni. Akuselanto ongayiyenza kumbe oyimisayo ukuthi lokhu ngizakwenza ngesikhathi esingaka kumbe zakwenza. Iso sikhathi osimisayo wena amagetsi abe ngasekho suka kula nto oyenzayo ngokulungiselela kwabo. Akuselanto ongathi hayi kusasa ngizakwenza lokhu kumbe namhla ngizakwenza lokhu ngesikhathi iphakathi kokuthi ngizakwenza lokho namagetsi ngasekho. Yabona yile into embe kakhulu yonaleyo ilisa yonke into ungenalwazi aluba kule saziso ngaphambilini ukuthi hayi vele kulezi nsuku ahambe kwesikhathi esingaka engxenye abantu ungazimisela ukuthi hayi ngaleso sikhathi abuya khona kumbe abuye lethu noba sesikhathi ngizayenza ngiphoka ukwazi ukuthi abuya nini. Izikhathi eziningi kade abantu ngenxa yesimo sokuthi imisebenzi ngabona bangene kumabhizinisi amaningi athiyeneyo kahle ngizingasebenze ngempinano ukuthi ngingakhethi ukuthi akahle ngithengise ngidinge ama-chicken cards ama-pieces ayenkukhu ayefriji ne-tennis uzathola ukuthi inkukhu ngokwayo ama-chicken cards abawo afuna ukuthengiswa esemkhambweni for nxa kuyathatha more than 12 hours engekho kusese lo mkhambo khonapha. So sokukudistebhile vela ofela nto eyenzayo yikho lapho esibabaza khona kakhulu.
Lamanzi akasilele edolobheni lakobulawayo kwesinye isikhathi ngenxa yokusilela kwamagesi
ukuthi khona lokho kuhlanganisa osili ngomuthi amanzi abephosa abengcono ngoba uyaziwa ukuthi lama-hours athile engabikhona kodwa khangela ngenxa yakho nokho akusahambi njengokuhleleka kwakhona nangama-hours akhona ngenxa yamagesi. Kwesinye isikhathi ebuya manzi ngaleso sikhathi liyabe lilindele ngaso liwazi lisitha zathatha ama-hours angaka kumba abuye namhla ayazabuye hamba kusase kuseni kwenzakala ukuthi ahambe futhi abuye engabikhona iso sikhathi same day. So sokusenza angani sekusale more days amanzi engekho kwedlula okuhleliweyo.
Lo mnumzana Austin Nkomazana usomabhizinisi wakoBulawayo obexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Umongameli wakwele Mozambique mnumzana Philip Nyusi lamhla uvule ngokusemthethweni umbukiso weZimbabwe Agricultural Show eHarare. Umongameli Nyusi lomongameli Emmerson Mnangagwa baqale bethekelela ababukisa okuchiyeneyo kungakavulwa umbukiso walonyaka olamankampani afika phose amakhulu ayisikhombisa. Umbukiso lo uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Cultivating Prosperity, Growing Business, Innovating for Change. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi asephanyeke edalele High Court udaba lwabalwela ilungelo loluntu asebelamaviki edlula amathathu bevalelwe eRemand Prison kulandela ukwalelwa kwabo ngomantshi ukuthi bethoniswe bevela emzini yabo. Inhlanganiso le yethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana ye-X ithi umnumzana Robson Chere unkosazana namathayi Kwekweza umnumzana Vusumuzi Moyo lomnumzana Samuel Gwenzi balelungelo lokubhadala isibambiso sebeyili. Betheswa amacala okutshengisela phandle kwedale lomthethwandaba bekhonona ngokubotshwa njalo lokuvalelwa entilongeni kwamalunga ebandla le-CCC agoqela umkhokheli wabo umnumzana Jameson Timba. Bacatshangelwa lokuthi babefuna ukuqoqa abantu ukuba betshengisele ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit eHarare. Umnumzana Timba labanye bakhe abafika phose amachumi ayisishiyagalombili bakhangelelwe ukuba bazamiswa imithethwandaba ngolwesine kulandela ukuphanyekwa kodaba lwabo imithethwandaba ngamagqwetha la athi akulamkantsha okwethulwe ngumtshutshisi ngokubotshwa kwawo. Babotshwa besithi bathakazelela usuku lwabatsha olwe-Day of the African Child ngoNhlangula emzini kamnumzana Timba. Kambe kutshona ukuvalelwa kwabantu bonke laba okugoqela wayemele iBinga North edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda okuthiwa wakhuthazela ukuthi kube lodlakela. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe ngodaba lolu lomnumzana efidlela Ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Kuyabe kusitsho ukuthi abantu gabaphathwanga ngendlela efaneleyo ngokuba into yokuqala nje nxa sikhuluma ngedemokrasi siyabe sisitsho ukuthi umuntu ufanele abotshwe enxa yelecala icala elisemthethweni njalo elephula umthetho athonisiswe ngendlela umthetho otsho ngakhona. Ungakhangela isisekelo sombuso ngaphansi kwa-chapter 4 lokho kuthiwa i-declaration of rights lapho kubhalwe khona amalungelo abantu sikwenza kucace ukuthi iwaphi amalungelo abantu okuswelela ukuthi balamacala kumbe asebebotshiwe kumbe abathonisiswayo kumele babe lelungelo lonke labo elifaneleyo bangahlukunyezwa bangatshaywa bangathotshwa bangancitshwa ibheyili kungafanelanga zonke izinto zona lezo zibhaliwe. Ngakho-ke abantu nxa ngabe bebotshiwe bangaphathwa ngendlela efaneleyo kuyabe kungekho emthethweni kuyabe kusephula ilungelo labantu kuyabe kusitsho ukuthi i-democracy imanga kahle. Kanti-ke njalo abantu nxa ngabe bonile kabotshwa kumele bathonisiswe ngendlela efaneleyo akumelanga kube lo muntu obotshelwa into engayisilo cala kuleli lizwe.
Yes, ngathi pho kulungiswa njani khonokhu njengoba siyabona ukuthi abantu bathi bayakhahlanyezwa.
Into eqakathekileyo ukuthi laba ababusayo bakhumbule ukuthi kule constitution kuleli lizwe ebhalwe ngabantu beZimbabwe yiyo elandelwayo wonke umuntu ungaphansi kwayo, upresident ungaphansi kwayo, uspeaker of parliament ungaphansi kwayo, uchief justice ungaphansi kwayo, lami lawe singaphansi kwayo, kumele silandele. Yona futhi iyacaca ithi yona lokho ekuthoyo iconstitution kumele kulandelwe nguye wonke umuntu. Ngakho-ke nxa bengalandeli iconstitution babe besephula izifungo zabo lezo abazenzayo bengena ezihlalweni ukuthi bazalandela umthetho, bawuhloniphe umthetho, bawuphakamise umthetho, bahloniphe iconstitution, bayiphakamise njalo.
Lo umnumzana efidlela Ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mabutho Moyo okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF.
Izikhanyi zigcwele eZimbabwe amadlela ambe emadlela khathesi majority of the people vele ababotshiweyo ngabantu abalamacala. So abantu bayathanda ukuphula imithetho ngenxa yokuthi bona ngama-politician nabantu abaziwayo abazagijima ema-embassy bethu kusuke wathi wathi umthetho ngumthetho akulalizwe elingelamthetho. Yikho ubona even eMelika undoda weWikileaks wahamba wabotshwa eselele UK wasala iminyaka neminyaka engazange ekutrial ngoba according to imthetho yalelo lizwe wayelecala ukuthi ulipolitizeni kumbe uphikisana nohulumende emthethweni akusebenzi Dube. Nabantu belamacala bayaboshwa, nabengela macala bazahamba kutrial i-court ithi ukuthi hayi lowo muntu kalacala aphume ejele.
Kube ngakusikhangela phela nxa kusenzekala konke lokhu abanye abantu bathi ha phela moyo kuba engazani kuyancipha amathuba okuthi kube lohulumende kaZulu eZimbabwe. Ungamphendula sithini konapho?
Ukhulumende ngokaZulu ngoba uZulu uyovotayo. Kuvotiwe ngomnyaka 2023 abantu bakhetha uhulumende abamfunayo. Laba balutshwane abalokhulumende ongasangenanga kodwa ababusayo emadolobheni. Emadolobheni phela abantu ukuthi abasokhulumende. Bayakhohlwa ukuthi emadolobheni bayabusa kodwa inxa ukuthi badliwe ilizwe lonke jikelele seqala ukupointela ngeminwe. Akusebenzi Dube idemokhrasi njalo. Liyawina, liyadliwa. Kumele livume impumela. Akulalizwe okuthiwa alila uhulumende kaZulu. EZimbabwe silohulumende kaZulu ngoba wavotelwa nguZulu.
Kodwa kuyaphambili kuzathwani baba moyo njengoba abanye bengani bayakhonona. Kumele kwenziweni?
Awukhonona kuyatholakala baba. Ungahamba eMelika kathesa kuzwanwana. UDonald Trump bambambe ngentamo kodwa labantu abamsupportayo. UBideni laye nangu becacarika yedwa sezowajikela ithawulo. Kulabantu abamsupportayo. So ukuphikisana kwembono asonto eqala eZimbabwe. Kukhona umhlaka bawonke jikelele. Ngiphe umzekeliso weUnited States ngoba yilo ilizwe ngesilungu abadiba abazenza bona ama-luminaries of democracy. Nakuphikisana khona eZimbabwe uzayehluleka njalo ukuphikisana.
Lo ngumnumzana Mabutho Moyo okudalela ezanu PF Central Committee obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekovulawayo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency's IMSTATS luthi intengo yokudla kanye lokunathayo kumbe inflation ikhwele ngesilinganiso sokukodwa okulengxenye ekhulwini i-1.4% ngemali yeZimbabwe izigi kulinyanga. Ngedola leMelika nxa kuqathaniswa lasemnyakeni odluleyo, intengo yempahla yezinengi ikhwele isuka kusilinganiso esedlula okuthathu 3.6% ekhulwini yaya ku-3.7%. Ukukhuphuka kwentengo yokudla kuza ngesikhathi eZimbabwe libhekane lendlala ehlasele abantu abayizigidi eziyisishiyagalolunye 9 million. Sixoxe lo kansela ka ward 18 edethe umnumzana Stanley Torima ngalolu daba.
Isiqiniso elikhona ngokuthi ubunzima buyatholakala indawo zonke. Lapho okuhlala khona abantu ubunzima bukhona. Nxa sikhangela indaba zokuthenga ema-shops, ama-rates yiwo aphambanisa abantu kakhulu ukuthi i-dollar 1 le-America ngacina kulizwe ari ku-17 kathesi nyezwa ukuthi ri ku-24. So somebody olesalari yokuthi isi-indexini enziki kuyathenga ama-items izinto ezingaki. Sikhangelela ukuthi ama-price angkona cooking oil uyayithola ku-$5. Leziki kusho ukuthi yayizokuyimalini. Ungathenga izinto ezingani ezingayenelisa ukuthi imuli yakho yenelise ukuceda inyanga isebenzise.
Ukudla okwabelwa abalambayo kuyatholakala khona ngapho yini, njalo kuyini kahle kahle okuphiwa abantu?
Uzamile uhulumende ukunika abantu umuntu. I think indawo zonke ingathi njenge-district yewange ngifuna ukuvuma ukuthi abantu banikwa ukudla. Ukudla abakunikwe lokhu ngumumbu, but andiyabona linganikwa umumbu kuya kungaphelelanga. Abantu abalamali yokugayisa, abantu abalamali yokuthenga isishebo, abantu abalamali yokuthenga amafutha bakunikwa, but kwakunganikwa umuntu wonke. Sasikhangele ukuthi uhulumende njoba indlala enkulu kangaka enike umuntu wonke, ukuthi lo ngutisha, leli lipolisa, indlala yangkhona okwakathesi lobunzima esilabo njengabantu. I think umuntu wonke kadumele ukuthi ethole bebanike okuchiyeneyo ukuthi abantu bemelele 3 months. I think kuyabe kunzima ngenxa yokuthi abanye abantu bayazistwala emini baphinde badle ukuthi emini nantambama. So akusoze kuthatha isikhathi eside abantu besebenzisa umumbu wonalowo abawunikwayo, but uhulumende wazama kakhulu. Njengokubona kwami ewodini yami, hayi ingathi i-household iyakwanisa ukuthi ithole something ingakwazi kwezinye indawo.
Lo ngumnumzana Stanley Torima ukhansela ka-ward 18 edethe ubexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7. ngesize ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba inhlanganiso yabafundela izempilakahle e-Nigerian Medical Students Association incoma ibutho lamapholisa ahlenge izifundi ezingamashumi amabili ezathunjwa ngamali ecatsha ngeviki edluleyo zisiya emhlanganweni eJos leMaiduguri. Zithi kumele abezomvikela babone ukuba kula bantu abathunjwayo kuleli lizwe. Elemelika lithi ele-Iran lilakho ukuhlasela ele-Israel lincedisana le-Hezbollah yakwele-Lebanon labanye abalobudlelwano lalo. Lethule umbiko lo kulandela ukuhlaselwa phakathi kwe-Hezbollah lebutho le-Israel elisebenzise indizamtshina eziningi kusukela ngesonto labhomba ukucatshangelwa ukuba kufihlwe izikhali kulelo lizwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Kwesiphathelane leMelika, abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika, umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris, omela ibandla le-Democratic Party lowayengumongameli umnumzana Donald Trump, webandla le-Republican Party abakahlangani badonselana ngodaba lwemithetho ezalawula ingxoxompikiswano yabo ekhangelelwe kuqhutshwa mhlaka 10 ngenyanga ezayo. Ababili laba bathi bavumelane ukuphatheka kule ngxoxompikiswano ezakhokhelwa e-ABC News ePhiladelphia. Babethe izalawulwa imithetho efana leyayikhona kwedluleyo ekamnumzana Trump lomongameli Joe Biden eyaqhutshwa ngohlangula lapho kwakuvalwa khona i-microphone nxa omunye ekhuluma. Kodwa umkhankaso kankosikazi Harris usudinga ukuthi engavalwa ama-microphones. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube we-Studio 7 uxoxa lolandela izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ekugcineni I think i-TV station eyiyona engingathi e-organize le ngxoxompikiswano. I think ekugcineni yibona abagcina benqoba ekuthini imithetho yakhona okumele ivunyelwane yini. Sengingathi bona baba ngu-middleman. So laba ababili yes bangakhononda ngento ezithize but ekugcineni kuzomele bavumelane ngoba bonke bayasho ukuthi ingxoxompikiswane leyo iqakathekile.
Imali ezibuthaniswa yimikhankaso lezi ziqakatheke kangakanani njalo kwini ezikuvezayo? Nxa sesikhangela ke umkhankaso sibona ukuthi ekupheleni kwenyanga edluleyo unkosikazi Harris ube ubuthanise imali enengi ukwedlula kamnumzana Trump. Lokhu libona sengathi kuyinto eqakatheke okunganani ukukhetha?
So ukuthi uzukhone ukwanise ukureza imali efana nale 500 and something million erezwe ngunkosazana Harris kukhombisa ukuthi baningi abantu abasesayidini lakhe abasupportana lakhe. And imali le iyanceda kakhulu kuma-advertisement ku-television, ku-radio, plus le-staff ukuthi ukhulise i-staff sakho ukwazi ukuthi ufikelele indawo eziningi ngoba uyabulayo imali yokuthi ubhadale for into ezinzakalayo eziprintwayo lani. So unkosazana u-Harris I think ukulida kwakhe kuma ezimalini lokutshengisa ukuthi i-campaign yakhe ilokhu isiba nkulu.
Lo umnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe obesecingweni loThabo Kancube we-Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ubunzima obubangelwa isimo esibili somnotho buphazamisa abasakhulayo eZimbabwe ikakhulu abesilisa. Ingcwethi zithi lokho kuvuselela umkhuhlane wengqondo kwabatsha obonakala ngendlela ezehlukeneyo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi kwezempila kahle zithi abasakhulayo bathwele nzima eZimbabwe ngenxa yesimo esibi somnotho. Zithi abatsha abaningi ikakhulu amajaha kabenelisi ukubhekana lokunzima ngoba bucina bubakhulela ngenxa yokuzidla ingqondo bezama ukudinga indlela zokuphila vithi amasiko lawo engeza inhlupho zamajaha ngoba kuthiwa indoda ifela ngaphakathi iningi labo kabavezi okubahluphayo okubangela ukuba begule umkhuhlane wengqondo. Enya lezincwethi esebenza kumhlanganiso ye-Mental Health Association of Zimbabwe umnumzana Mkhululi Masuku uthi iningi labasakhulayo ikakhulu amajaha bathwele nzima.
Yazi kunzima ukuthi utshele umuntu ukuthi yenzeni kahle kahle eZimbabwe ngoba kuningi akusebenzi. Nanko abantu badinga imisebenzi, imisebenzi ayitholakali, bayazama ukuphanda bethu uyathengisa. Nawo la lohulumende utshe begijimisa abantu. Kodwa ebafaneni abancane abasakhulayo, umuntu kazinakekele mentali, umuntu kazame ukuthi kungehlula, ezifundisa ukuthi kungahlula lokho engikuzamileyo, kumele yintinga enye option.
Umasuku uqhubeke sithi ukunani labantu abalemkhuhlane yengqondo kwele Zimbabwe abaningi babo ngamajaha asakhulayo. Lokhu kusekelwe ngudokotela wengqondo uCuthbert Zinyama othi iningi labantu kabakwazi ukuthi bahlutshwa ngumkhuhlane wengqondo, wona athi ulezigaba ezihlukeneyo.
Singakhangela eZimbabwe njalo kwamanye amazwe amaningi-ningi abantu abamnyama khonapha kule Africa, sananzelela ukuthi one of the biggest problems esilazo ngezemental health yizingani zihlukuluza abantwana abaningi. Azibahlukuluzi ngokuba ukuthi zikhona kumbe ukuthi into eyenzakalayo, but zibahlukumeza kakhulu ngoba ekubeni khona kwazo phakathi kwabantu lapha akukhulunywa ngazo, akukho muntu othatha isikhathi ukuthi ezwe ukuthi abantwana labo bazwa njani njalo yini ebahluphayo ezikhathini eziningi.
Osakhulayo uDumezani Nyoni uthi njengabatsha bathwele nzima ngoba kabazikhathazi ukuya ezibhedlela uma becabanga okuningi okubakhathazayo.
I-mental health inkinga enkulu kwabantu abasakhulayo, particularly laba abasebeqede isikolo, let's say ama-varsity. I-life esiyiphilayo garesi ile pressure, babona ezinye intanga zabo ziphumelela, ezinye intanga zabo zichata, kodwa bona bayazama. Kungesikuthi abafuni ukuthi bephumelela, abafuni ukuchata, but kodwa njani? Ngiyabe kusala abantu balamahasi lathiyeneyo, abanye baya emazweni, nothi uyazama ukuya emazweni kuyala. So inkinga enkulu e-affect abantu abasakhulayo.
Omunye njalo osakhulayo uPascal Nkomo uthi kukalutshwane ukuba abatsha baye ezibhedlela zokuhlolwa ingqondo ngenxa yokuswelakala kwemali. UDokotela Zinyama ukhuthaza abatsha ukuba bengafeli ngaphakathi nxa belakho okubakhathazayo.
Qala nje ukuthi uhulumende kumbe efake endaweni eziningi-ningi abantu lapho abantwana bangabe bekhuluma khona, kumbe efake endaweni eziningi-ningi okungama-station okuncane nje lokokuthi abantu bekwanise ukuhlala phansi bekhulumisane. Singaqalisa nje ukuthi silukhangelise sidaba lolo, sibone ukuthi singaluqeda njani.
Ugatsha lukahulumende oluzempilakahle luthi ebantwini abalitshumi abathathu bakhathazwa ngumkhuhlane wengqondo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingcindezelo Ndlovu.
Kwezomnotho namhla sixoxa lengcwethi kulolu daba umnumzana Stevenson Dlamini ofundisa ekolitshini National University of Science and Technology ngokusetshenziswa kwemali ezehlukeneyo elizweni. Baningi abathi ayitholakali imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig, loba ibhanga elikhulu lelizwe lisithi linika amabhanga wonke imali le. Ake sizwe umnumzana Dlamini exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba lokunye okwenzakala kobulawayo lelizweni jikelele.
Okutholakala emavinkeleni kobulawayo ukuthi ama-currencies wonke akhona kuma-prices ezitolo emavinkeleni, kutsho ukuthi iZig ikhona, kutsho ukuthi i-US dollar ikhona, kutsho ukuthi le-rand liyasebenza. Mhlawumbe ungathi bekusilela yiZig ebambekayo ngezandla esingakuthi ngama-notes and coins. Okuvamileyo kathesi emavinkeleni ukuthi abantu basebenzisa iZig isemafonini kumbe isemakhasini okwesula, yinto eyimvama. Kodwa xa sesiza kwezokugada izimota lezinye izinto yokuthenga izinto ezincane, ukuyibamba ngezandla kobulawayo iZig ayikavami. Kubulawayo lokho kuvame irandi, kuvame imali yamanye ye-America, yizo ezivame kakhulu. Kodwa nxa ungena emavinkeleni uthola intengo zonke ezifanekisiwe njalo nxa unayo efonini xa unayo ekhasini iyasebenza kakhulu.
Yes, ngathi kuhluphi kona kuyingumba abantu vele sekujayele ukuthi baphongkanzikazi kanje bezenzela abakufunayo.
Hayi, ngathi abantu kwezinye isikhathi kuyakhathaza ukuthi abayibambi ezandleni kodwa imvama ukuthi nje kobulawayo kule randi eliningi yikho kwenza kube lula ukuthi intshintshi itholakale. Yikho ngathi akuvamanga ukusetshenziswa kwezigi kakhulu ama-coins ezigi kwenxa yokuthi ngapha kobulawayo abantu abaningi bale randi kulama-coins ama-rands yoyenza kube lula ukuthi intshintshi itholakale kalula nje. Kodwa abantu bayakhala bayafisa ukulibamba ezandleni bayafisa ukuthi ngabe nawo bayalisebenzisa bezibambe lathi lisemafonini kumbe lisemakhasini.
Ye, kuyini okwenza ukuthi izigi lingabambeki khonapho kobulawayo? Kambe alikho emabhanga ngoba sizwe abebhanga le-Reserve Bank besithi livele likhona kumele ukuthi nga that is to put up phela linikwe zulu.
Ye, nxa silandelela silonda sithola ukuthi amabhanga ethu aphiwa ibhanga elikhulu kulama request abawenzayo mihla ngemihla ezikhesh. Mhlawumbe ukuthi nje inani iningi labantu kobulawayo sisavamisa ukusetshenziswa kwe-rand ikakhulu kuma-transactions anjengasemakhombini emabhasini la nxa sithenga into ezincane ezinjengezilimo lama-vegetable akukavami ukuthi sisebenzise ingephepha kodwa ikhona sibile amabhanga. Inkinga mhlawumbe ukuthi abantu abahamba besiyayicela emabhanga balithwani ngenxa yokuthi imvama kutholakala kakhulu ama-coins e-South Africa, kutholakala kakhulu le mali ye-South Africa eza intshintshi ibe ngcono ngoba imvama izigi xa iliphepha ifunakala kakhulu ukuthi incedise ekutholeni intshintshi kukati asikabi lalo udubo lwentshintshi kakhulu obulawayo yikho sibona ukusetshenziswa kwalo izigi kungathi kusasephansi asikuthi alikho lisasephansi ukusetshenziswa kwayo.
Kona vele abantu bayasebenzisa amabhanga kumbe vele siyazikhulumela lapha dlana?
Amabhanga abantu bayasebenzisa nje ukuthola inzuzo yabo nxa beholile. Abantu sebathatha amabhanga njengendlela yokuthi nxa ngiholile kuphela ngibuye ngithathe ngikhuquluze imali yami ngihambe ke ngiyeyisebenzisa. Sithola ukuthi abantu abaningi bagcwale amabhanga ngesikhathi zona lezo zokuhola. Abaningi abavama ukusebenzisa amabhanga mhlawumbe ngamabhizinisi ngenxa yokuthi imithetho yeZimra yoba ekukhuthazayo ukuthi bawasebenzise. Kodwa imvama ukuthi abantu sebejayele nje ukusebenzisa esathi electronic money. Imvama siyabona ukuthi abantu sebejayele nje ukuswipe ngenxa yokuthi sisukela ku-RTGS abantu bazijele ukuthi imali le yakithi yokuswipe kuphela. Umkhuba wokuswipe nje yoyimvama yowenza mhlawumbe abantu badonde ukuyibamba ezandleni ngoba sokwavaba umkhuba wokuswipe.
Lo umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezenotho isebenza ekolitshini le-NUST obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekwabulawayo. Ningakhohlwa luyalandela uhlelo lwabatsha olwe-The Connection ku-Life Talk lapho esixoxa labasakhulayo kuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders. Lunceda ngani lolu hlelo olwasungulwa ngowayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama? Hayi ke isikhathi savume ukuba siqhubeke kodwa singethukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inkampani yezesayithi lamhla icishele indawo ezedlula ishumi lasikhombisa amagetsi kobulawayo ngoba isalungisa imitshina yayo entumbane. Ugatsha lukahulumende elubona ngezamanani lwezimstats luthi intengo yokudla kanye lokunathwayo kumbe inflation ikhwele ngesilinganiso sokukodwa lokungxenye ekhulwini i-1.4%. Walivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.